eNdebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Kwalamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 31 Mbimbitho 2020 nguCassidy Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kubulawa indlala, so okungabulaliwe umkhuhlane uzasibulala ngendlala izasibulala. Asiyazi impuphu ezinzulu. Sizasilayine komgogo basisusa. Nasifikasilayine ko-okay salayina for more than 12 hours futhi impuphu asiyithola.
Amapholisa eGwanda lamhlanje abisele muva izakhamizi ezibesezibuthene kwesinye sezitolo ezinkulu ese-wholesale ukuzothenga impuphu.
Akulamanzi kobulawayo kodwa kule coronavirus sonke sisezindlini. Ivikela kuthiwa sigeze izandla, siyozigeza ngani izandla singalamanzi.
Namhlanje ngosuku lwesibili ilizwe livaliwe phansi kweziqondiso zikamongameli Emmerson Mnangagwa eze lockdown. Kobulawayo uzulu ubanjwe ngamandla ukuphuma ezindlini esiyadinga amanzi. Elebotswana selithethe isinqumo sokuthi lisungule uhlelo lwe-state of emergency oluzaqala ngolwesine ngemva kokufunyana kwabathathu belegciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ikolishi le-John Hopkins University laseMelika libika ukubana inani lasebefunyane belegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele seliqonge lafika kunkulungwane ezedlula amakhulu athoba minwembili 801,400. Kuthi inani asebebulewe selizinkulungwane phose ezingamashumi amane emhlabeni jikelele 38,740. EZimbabwe sokufunyenwe abayisishiyagalombili belegciwane okwamanje labulala oyedwa. Njalo ilizwe sikhuluma nje lingene kusuku lwesibili lomthetho we-lockdown phansi kweziqondiso zikamongameli Emmerson Mnangagwa zokwalisa abantu ukuthi bahambahambe behlale ezindlini okwamaviki amathathu alandelayo njengendlela yokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19. Amapholisa eGwanda lamhlanje abisele muva izakhamizi ebezibuthene kwesinye sezitolo ezinkulu ese-wholesale ukuzothenga impuphu. Lokhu kwenzakala ngelanga lesibili uhulumende weZimbabwe ethethe isinqumo sokuthi abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu ukuze kunqatshelwe ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Isikhuthazo esenza sibile sonke siphephe ngoba nxa sisezindlini ke sizakumemetheka komkhuhlane. Siyatshela bakithi ukuthi singalitholi iphandle njengamapholisa. Kulicala ukukwenza lokho ukutholakala uphandle esikhathini sonesi esifakwe ngumongameli se-2020.
Iningi lezakhamizi zeGwanda izolo litshonelisezindlini ngemva kwesiqondiso esethulwe nguhulumende kanye lesimemezelo samapholisa sokuduzulwa kulela hlala emakhaya ukuze inqabele ukumemetheka lokuthelelwana lula kwe-coronavirus. Kodwa namhlanje kuseni izakhamizi iphume ezindlini ngobuningi ngemva kokuthola udletshana lokuthi kule mpuphu esitolo esikhulu sakogame wholesalers. Amapholisa afike kulesi sitolo lapho impuphu isethule emoteni atshela uzulu ukuthi achitheke ehambe emakhaya okudala ukuthukuthela kwezakhamizi.
Uthi ubulawa indlala, so okungabulaliwe yikuphi umkhuhlane uzasibulala ngendlala izasibulala. Asiyazi impuphu ezindlini. Sizasilayine komgogo basisusa. Last week sasilayine ko-okay salayina for more than 12 hours futhi impuphu asiyitholanga.
Vele lokho siyakwazi ukuthi vele impuphu bayathenga bona amapholisa lawa bezifake ezindlini zabantu. Abantu sebethengisa ngama-R150 njengalapha eGwanda vele kuvamile. Besethusela ngokuthi chaya bebona beqeda lapho bathenga impuphu bezifake ezindlini.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele utshele izakhamizi ukuthi limpuphu izathuthelwa ezitolo zemalokishini lapho ezathengiselwa khona. UNdebele uthi uzulu kumele alandele iziqondiso ezethulwe nguhulumende.
Uzathola ukuthi umuntu uyabuye ezothenga into encane, uyakwazi ukuthi ebuye ethenga one item ebuye lekhaya. Ngokungumkhuhlane lokho yena ngikubonayo ukuthi abantu nje bafuna ukuthi bebe phandle kwezindlu. Kodwa thina njengamapolisa eZimbabwe Republic Police silama team akhona kuground ukuthi khona enforce ukuthi abantu behlale.
Umnumzana Admire Ngubo uthi ubona ukuqondile ukuthi uzolahlala emakhaya ngalesi sikhathi ukuze aphephe kuleli gcikwane.
But mina mbona kuso pro ngoba nxa singasakuthwalanga nto bona maybe kusichaya. So that is a preventive measure kumbe ngathi ngamafutha ngathi is appropriate because baza kubona njani bengasazamanga indlela ezingazenzi. Loku spreada kwangifona baza kubona njani ukuthi kuspreada njani. Ukuthi abantu abafuna ukuba le trace yento le ukuthi kathi vele yona ibuya njani.
Ngaphandle kwedubo lwempuphu abantu kuleli dolobho ekakhulu abahlali beBiskop North baphuma ezindlini ukuyadinga amanzi. Kodwa umeya weGwanda umnumzana Thurston Majale uthi bakhona abakwenzayo ukuze baqede udubo lwamanzi kulendawo.
Kwesikhathi eside lizabona amabhawuza esekhona endaweni eziyabe zikhethwe ngabe engineering besebenzisana namakhansili ukwenzela ukuthi amanzi atholakale njalo labantu bakhelele ngezikhathi ezithize ukwenzela ukuthi labo njalo bengathelelani lowo mkhuhlane.
Kusenjalo amapholisa sebophe izizalwane zakwele Ethiopia ezilithumi lanhlanu ezitholakale komunye umuzi eSwitch eGaranyamba izolo ngemva kokuba zehluleke ukuchaphela kwele Botswana ngolwesithathu kuviki edlulileyo. Oyedwa lezi ziphepheli uthwalelwe esibhedlela esikhulu seGwanda lapho agcine yedwa ngoba engezwa kuhle kuthi abanye besagcinwe khona leSwitcha besadingelwe indawo lapho bazavalelwa khona eGwanda phambilini ngokuthi bahlolwe. Sebe yisithiyagalombili abatholakale bele gciwane le-coronavirus eZimbabwe labulala oyedwa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Namhlanje ngosuku lwesibili ilizwe livaliwe phansi kweziqondiso zikamongameli Emmerson Mnangagwa eze lockdown. KwaBulawayo uZulu ubanjwe ngamandla ukuphuma ezindlini esiyadinga amanzi ngoba abanye sebelensuku ezilishumi impompi zingaphumi manzi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Laloba uZulu ekhuthazwa ukuhlala endlini ukuze avikeleke ekutholeni umkhuhlane we-COVID-19, elokitshini lenkulumane uZulu uveze ukukhathazeka ngohlupho lwamanzi ethi aluba kwaqala kwalungisiswa ukuthi umuntu wonke afinyelele amanzi. Bathi kunzima ukuthi bawulandele umthetho bona bengela manzi. Inkosikazi Kelly Mhlongo oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi ukuswelakala kwamanzi kubakhiphe ezindlini ngoba kungahlaleki endlini kule ngcekeza.
Iviki isize yakwana amanzi elokhu engekho. Sigcine sesiphuma ezindlini lathi sesisiya kukha amanzi esibhoraneni. Sebe sesingaselandaba lokuthi kule lockdown ngoba endlini akuhlaleki kungela manzi, akuphileki njalo amanzi engekho akusebenzeki. So thina sigcine siyaphuma sesisiya kukha amanzi. Lase sporaneni kwangukhona vele abantu baningi badinga amanzi, amanzi awekho vele ezindlini akula olamanzi.
Umnumzana Lucky Dube omunye wezakhamuzi uthi abantu balalele bahlala ezindlini njengokutshelwa kwabo.
Okay, ha umumona ungathi ukuthule nje mbijana. Sivuye ekuseni nje siyadinga amanzi, sibona abantu besiyadinga amanzi, ali siyadinga amanzi. Ye mina kwami ngene e-town sila, ha umumo kuthule akhona amapholisa here and there, kodwa amapholisa angikhona yiyo asekungene yathola esemaningi angu-4 or 5 eku-close proximity. So kuma-pharmacy singenile bengingena ngamalayini, amalayini angikhona bengekho makhulu kangako. Ezitolo zikhona izitolo ezivuliweyo kubo-Fortway labo-Chopis zikhona and akula malayini phandle labo-okay ngikanga bona ilayini angikhona incane. Abantu baphanikile bahamba balayina Saturday Sunday. Bada namhla hayi bekuthule sibiletha.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Dumile Boluboza uthi ukuvikela kumkhuhlane lo ngokugeza izandla kuzaba nzima ngokuswelakala kwamanzi.
Akulamanzi koBulawayo kodwa kule coronavirus sonke sisezindlini. Imvikela kuthiwa sigeze izandla, siyozigeza ngani izandla singalamanzi? Sifuna amanzi okugeza imizimba, okugeza izandla, okudla ukudla okutshisayo. Njengoba kuthiwa sinathe ijinja eligudumalayo, siyozivikela kanjani kule corona singalamanzi koBulawayo?
Inkosikazi Melissa Ncube oyisakhamuzi sakoBulawayo enkulumane uthi bahlalele evalweni ngoba besesaba ukuthi kuzamemetheka imikhuhlane eminingi.
Hey, amanzi asithwala isenzima sibili lapha kobulawayo ngoba hey khathesi sisesikhathini esinzima okuthi sokumele ukuthi yonke into oyenzayo uqale ugeza izandla. Manje amanzi akhona nanka awakho njalo ba izolo bayalethile kodwa sibavalile njalo ngesikhathi esifitshane. Kambe ake ndinitsheleni ngapha sizama ukupractisa ukuthi izandla zihlale zihlanzekile. Nxa sebewavalile so ayi aya sesesaba le mkhuhlane kungasikho umkhuhlane wecorona kuphela kodwa kuzaba le mkhuhlane yabo cholera, idaria, lokunye kuneninginingi. So hey sihlalele evalweni khonapha.
Umnumzana Mike Ndiweni uthi abantu bahleli ezindlini kodwa uke wabona abanye belindele ukuyathenga ukudla ezitolo ezivuliweyo.
Abantu hayi basezindlini sibili ngaphandle kwezitolo ezilokudla njengentumba necomplex likade ugcwele khona abantu ekuseni abantu abafika kade bengafika phose engxenye amakhulu amathathu nxa ngibale kuhle. Bebekhala ngokuthi abala kudla, bekhala ngokuthi khona befole namhla imali zabo khona zithengisile emabhanga namhla. So kuvike pheleka bathenga ngokudla bazama ukuthi bayebamba bayethenga ukudla. Okungani kungithintile ukuthi abantu bebeminyene bemile bethintana bengavulanga lokhana ukuthi ayi 1 meter 1 meter apart ukuthi bazama ukuthi nxa kulokhu khona ongabe lomkhuhlane engatheleli abanye. Ngasimbabuza ukuthi indaba yenzilo kwathi hayi abantu abalaleli abanye besithi bona esitolo kuyaphuza ukuthi bathenge so kungena abantu nga 10-10.
Inkosikazi sikhululekile Moyo ongukansila ku ward 17 uthi bakhangelele ukuthi uhlupho lwamanzi lwehle ngesikhathi lesi.
Esikwenzayo njengokansila ukuthi abantu bonke bathole amanzi ngesikhathi se-lockdown yikuthi sesizamile ukuthi sinanzelele ukuthi ama-reserve levels amanzi ethu asesezingeni elihle. Esikhangelele ukuthi wonke umuntu uzathola amanzi kodwa siqhubeka ngohlelo lwethu lwe-96-hour shedding njengoba siyananzelela ukuthi izulu isikhathi sezulu sesidlulile asingeke sithi izulu khona lizakuna. Ama-levels ethu amadamu ayi-32% khathesi sikhangile njalo sikhangelele ukuthi ngenyanga ezayo kulelinye idamu esizalikhupha eliyabe lingasasiniki lutho amanzi so sizaqhubeka sisenza i-water shedding.
Umumo edolobheni lakobulawayo uthule njalo iningi likaZulu lilandele izixwayiso zikahulumende ukuthi bahlale ezindlini. Ezinye izitolo ezinkulu bezivuliwe abantu benelisa ukuyathenga ukudla lokunye kodwa kungela ukuphithizela njengensukwini nxa kuphakathi kweviki kunje. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz go short wave.
Hizi zalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni achiyeneyo emhlabeni jikelele sezisungule inhlelo ezichiyeneyo zokubuthanisa imali yokuncedisa umsebenzi wezempilakahle ekhaya. Lezi nhlelo zigoqela ukuhlanganisa imali okumele isetshenziswe ukuthengela odokotela impahla zokuzivikela ngalesi sikhathi eZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba libhekane lodubo lokulisa ukuvimba kokumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Abake bafunda esikolweni se-Christian Brothers College, CBC, kobulawayo balulwabo uhlelo lapho ababuthanisa khona imali bethengela isibhedlela sempilo Central Hospital amafuta ezimoda. Umnumzana Tondera Ishoko omunye wabaphatheke kulolu hlelo utshele uMike Hobe oweStudio 7 ukuthi uhlelo lolu alupheleli ekuncedeni isibhedlela sempilo kuphela, kodwa bafisa ukubuthanisa imali yokusiza ezinye izibhedlela ezisesigabeni zeMathebeleland.
Njenge-CBC Old Boys Association, sibona ukuthi kulobu nzima obukhulu obukhona ngathesi le-COVID-19 and izibhedlela zethu zithwele nzima ngoba abantu abaningi bahlala begula begijima khona. And njengoba kathesi singena ku-lockdown, sibona ukuthi kungaba lobu nzima sibili ezibhedlela sikhangela ama-ambulance ukuthi azehamba njani njengoba kule emergency enkulu kangaka. So lathi sithe njengamadoda esafunda sonke, sibuzane sibili ukuthi madoda singenza njani lathi ukuthi sincedisane lesibhedlela. Sathi hawu madoda, singajika okuyimali laphanda laphana lathi sithenge i-diesel 400 liters ihambe impilo, 400 liters ihambe UPH, 400 liters ihambe Matadei, 400 liters eThorngrove, 400 liters ihambe Royal Women's Clinic. Lathi sincedise.
Kuyinokwenza ukuthi libe ngesifiso sokusiza abempilo Central Hospital.
Obukhulu okwenza ukuthi sikhangele impilo hospital, sakhangele ukuthi yiso isibhedlela esinkulu lapha koBulawayo and le-region yethu le bonke abantu abagulayo barefeya kumpilo hospital. So sithe kuqale sihambe esibhedlela esinkulu singahambi ezincane.
Shoko, ele Zimbabwe jikelele liyalisana ngaleli gciwane. Siyabona izalwane zeZimbabwe eziphila endaweni ezitshiyeneyo emhlabeni jikelele zincede ekulwiseni kwaleli gciwane. Ubona ngani kumqoka na ukuthi sibambane sisebenze ndawonye njengezizalwane zeZimbabwe ekulwisaneni kwaleli gciwane?
Bhuti wami, kuyasiza kakhulu ukuthi sincedane kathesi. Ma ungabe useGoli, ungabe useLondon, ungabe useNew York, asincedane emsibili. Imfundo elilayo phetsheya le ingasinceda ngapha ekhaya. Sengikhangela futhi lakithi lapha abakhona eZimbabwe, singakhangela ukuthi wena ungumShona, ungumDebele, ungumKhalanga, ulikhiwa. Hayi, asincedisanini ni, sibambane. Nxa ukwanisa ukuncedisa, ncedisa, ngoba kathesi sikhuluma siku-lockdown because of umkhuhlane lo. Abantu abaningi bazafuna uncedo kulezi hlobo zethu ezisamakhaya. Kula bantu aba-disabled abaphila lokuthengisa e-town, kathesi bahlezi ezindlini abalakudla. So asizameni sibili ukuthi singabona ukuthi singancedisana njani ukuthi sinqobe umkhuhlane lo.
Gciba ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okugcina.
Bakithi ekhaya, ngiyacela sibili ukuthi silalele uhulumende, silalele abempilakahle. Singatshelwa ukuthi sigeze izandla, asigezeni izandla. Singatshelwa ukuthi sihlale ezindlini, asihlaleni ezindlini, ngoba singaba yisiqoqodo ngempela sibili, siyaphela sonke. Asilaleleni ukuthi uhulumende uyasitshelani, sizanqoba sonke, asibambeneni.
Umnumzana Tondera Ishoko ngomunye wabaphatheke kuhlelo lokusiza ezibhedlela ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lwegciwane le-COVID-19. Lapho-ke limuzwe exoxa lo Mike Hobe oweStudio 7 ecingweni ekhona ngale koBulawayo.
Yebo, 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 mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona ngolwesibili maviki wonke ngo-8 PM kusiya ku-9 PM. Namhla sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus osubulele inkulungwane zabantu emhlabeni jikelele, ukugoqela eZimbabwe. Kodwa ngenxa yalo mkhuhlane kalisoze lenelise ukusitshayela incingo ngoba sisebenza sisendlini. Lanxa kunjalo, asihlanganeni kuhlelo The Connection namhla ngo-8 ntambama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lesizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Wenzivela kwamanye amazwe namafitshane. Elimelika selilabantu abangaba zinkulungwane ezilikhulu lamashumi edlula ayisithupha, 164,000, asebefunyenwe belegciwane ele-coronavirus lamhlanje. Asebebuliwe yilo sebesedlula inkulungwane ezintathu, 3,170, elizweni lonke. Inkulungwane iyodwa lelo nani kungabantu basesigabeni se-New York esiyiso esihlaselwe kakubi elizweni lonke. futhi ke kwele Nigeria umongameli Muhammad Buhari wazise ngesinqumo esesithethwe ngukulumende wakhe sokuvala idolobho elikhulu emhlobulweni wangentshonalanga kwezwekazi le-Afrika eleLagos okwamaviki amabili alandelayo okuhle kwabangela abantu ukuthi baphithizele izolo bezama ukuthenga ukudla nokunye okokusebenzisa lapho bengaphumi ezindlini emizameni yokwenqabela ukumemetheka nokuthelelwana kwegciwane ele-coronavirus.
Ingcweti kwezomnotho zithi isinqumo esithethwe nguhulumende sokumisa ukusuka ezindlini kukaZulu lokuvalwa kwendawo ezithiyeneyo zelizwe ngenjongo yokumisa ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus kuzabangela ukugugudeka komnotho welizwe wona ovele unganqele. Uhulumende uthi usesungule isikhwama sokuphathisa imuli ezingaba sendlaleni ngalesi sikhathi. Isikhwama lesi esingamadola ayizigidi eziyisithupha, i-$600 million, sizaphathisa abantu okwenyanga ezintathu ezilandelayo. Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi okuzabangela ukuthi umnotho ubhidlike ngamandla ukuthi ilizwe livele lisebenza ngokuthola impahla evela kwamanye amazwe.
Ukuvalwa kwelizwe kuza bangathi i-economy ibhidlike ngendlela emangalisayo kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi ilizwe leli into eziningi siya importa la maro materials siyawa importa, so ubona njengani, ngibona njengani kuza phazamisa i-economy ngendlela enkulu kakhulu ngoba even ama raw materials awuthi silungise into ezingakwanisa ukuthi zilungiswe lapha elizwe ayaba engekho. Sekusitsho ukuthi i-economy after 3 weeks lezi izaba ilimele kakhulu ngokubona kwami. Nxa sikhangela ukuvalwa kwamabhanga ngibona njengani kuyinto ezaletha ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini. Amabhanga ethu abakafiki awakathuthuki ufike esibanga esokuthi bengaba electronic ngendlela ekhangalelwe ngokuvalwa kwawo i-reserve bank. Uzabona ukuthi khathesi ukuphela kwenyanga abantu bayabekhangelela ukuthi ama-salary abo azangena, bayabefuna i-cash ukuthi basebenzise. Ama-electronic payment systems lapha kakathuthuki kakhulu, lama-banks angkhona kawakabi le system ekwanisa ukuthi incede abantu ngendlela ekhangelelwe ngayo nxa into sizivaliwe kanje. So ngibona njengani ukuza letha ubunzima obukhulu ebantwini balapha eZimbabwe.
Isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa emgwaqweni eyobulawayo, Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi ukungavulwa kwamabhanga ngalesi sikhathi kuzabangela ukuthi umnotho umempo.
Okunye futhi esiqalisayo ukuthi abantu kabazame, nxa kukhona indlela ukuthi angaphila ngayo umuntu kodwa kuzaba nzima, abazame azame uhlala ezindlini behlise inani lokuya ezindaweni ezibutheneyo. Yikho esithi kwenziwe lokuthi abantu begeze izandla nxa bephumile, mbebake bayaphandle, mbebake bahlangana labanye abantu bageze izandla, abantu bamise khonoko ukuthi abantu bayaxhawulana. Engxenye imizamo engincedisa ukuthi sehlise inani lomemethakalo komkhuhlane lo osuqede umhlaba.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi ngemva kwamaviki amathathu ilizwe livaliwe kuzafunakala imali eningi kakhulu ukuze ilizwe lenelise uvuka kogoqwanyawo.
After 21 days after i-lockdown lay, mbona ngani into eziningi ziyasizonakalile kakhulu ngoba imali eningi izafunakala, especially ukusebenziseni kumali okuzenini kuma isibhedlela lokunye kwizinto okuqakathekileyo. Kodwa loku kwe-industry vele ukufa kwayo vele njengoba yi-industry yangkhona la ibiyi-industry esekudala vele kuhle kube yingcwaba vele. Mbona ngani after 21 days kuyathanyela yonke into nabantu bonke babe besebephelile vele ngendlala.
Ngeminyaka edluleyo ngesikhathi ilizwe lize livalwe ngokutshengisela kwabantu bekhonona ngohulumende kwalahleka imali eyizigidi ezintathu i-$300 million ngelanga linye. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Elebotswana selithethe isinqumo sokuthi lisungule uhlelo lwe-state of emergency oluzaqala ngolwesine. Uhlelo lolu luzabona abantu bonke behlala ezindlini kulinyathela lokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kulandela ukubanjwa kwabathathu abeBotswana abatholakale belegciwane leli ngomvulo. Intatheli izindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Umongameli Mkhwetsi Masisi ubekela mohla ukuthi ilizwe lakhe selizangena kusibanga se-state of emergency kwindlela yokulwisana lo mkhuhlane we-coronavirus. UMasisi uthi kulandela ukubanjwa kwabathathu beligciwane leli, isimo sesisibi ngakho ubone kufanele ukuthi afake i-state of emergency.
The return of some of our citizens and residents from high-risk countries has also escalated the threat of the virus in our country.
Ukungena kwezizalwane zethu kanye nabokuza bevela kwamanye amazwe alomkhuhlane lo kusifake engozini njengelizwe. Ngakho ngemva kokuxoxisana labanye ngibone kufanele ukuthi ngifake i-state of emergency kuyindlela yokulwisana nalomkhuhlane lo.
Risks posed by the COVID-19 pandemic.
Umphathintambo wobona ngezempilakahle kweleBotswana uDokotela Lemogang Kwabe obikele umphakathi ukuthi kulabathathu asebebanjwe belomkhuhlane we-coronavirus.
We have 3 Botswana who have tested positive for COVID-19 or corona.
SinabeBotswana abathathu ababanjwe belomkhuhlane we-COVID-19 ekade bephumele phandle beye e-United Kingdom e-Thailand kodwa baphile kahle.
In isolation at Sekitumile and other secure places. They are in good health.
Ele Botswana bese ngiselele ngamanye amazwe amalutshwane kwezwekazi le-Africa akadinga kakatholi abalegciwane le-corona. Kulandela isinqumo sikamongameli Masisi sokuthi abantu behlale endlini kwesikhathi besingabekwanga, abanye abeZimbabwe abahlala kwele Botswana basevalweni. Abafana lomnumzana Andreas Sibanda bathi noma nje isinqumo se-state of emergency fanele imisebenzi eminye ilakho ukuphela.
Inyathelo eselithethwe nguhulumende kamongameli uMasisi into enhle ekuvikeleni umkhuhlane. Kodwa ke kithi thina abavela phandle sekusiba kubi ngoba limsebenzi singasiphelela. Nxa kunje uhulumende uyaqala ukunakekela abakhe abantwana kube sekusithi thina ke sizonakekelwa mbani.
Umongameli Masisi ubike ukuthi uhulumende wakhe uzanakekela izizalwane zakhe zeBotswana uma ekhanyela labo abaphazamiswe kakhulu ngumkhuhlane we-COVID-19 emsebenzini. Umnumzana Mthabisi Dube esinye isizalwane seZimbabwe uthi akula ngenye indlela kumele bamukele inyathela leBotswana.
Inyathela selithethwe nguhulumende weBotswana liqakathekile kakhulu esikhathini lesi sikuso. Kodwa ke kuyethusa ukuthi amakhesi e-corona asefikile kwele Botswana. Kodwa sibonga ukuthi inkokheli isithethe inyathelo elinjengaleli. Kodwa kuzoba nzima kakhulu ebantwini ikakhulu ezikhwameni lapha kuzoba nzima.
Umongameli Masisi ubeke ukuthi uhulumende wakhe uzazama ukuphathisa amankampani azalinyazwa kakhulu kwezebhizinisi ngenxa yokumemetheka kwe-coronavirus. Ngesikhathi kubikwa ukusungula kwe-state of emergency kulokhe kulamakhulu abeZimbabwe abavalelwe endaweni ezithenyo kwindlela ohlolisisa ukuthi abanamkhuhlane we-coronavirus. IBotswana ivalela bonke abokuza abahlala kulelizwe kanye lezizalwane zalo okwamalanga ama-24 uma zithe zangena zivela ngaphandle kwelizwe. NginguMartin Ngonya oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Isikhathi sethu njengoba singasavumi ukuba siqhubekele phambili kodwa ke singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili. Amapholisa eGwanda lamhlanje abisele muva izakhamizi ebesezibuthene kwesinye sezitolo ezinkulu esewholesale ukuzothenga impuphu. KoBulawayo uZulu ubanjwe ngamandla okuphuma ezindlini esiyadinga amanzi. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo isathelis Jeremiah. ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.